olamukela emoyeni ngosithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Kuloko kuzwe izithi nge-weekend bezamuza i-special vote. Ukwehluleka futhi abantu abalutshwane kangaka bavote kuhle izinto zonke ezilelele. Kutshengisa ukuthi imali yangkhona yokwenza lezi zinto kayikho.
Ukhetho lwabesesipholiseni labakubutho olwe-special voting lungene kusuku lwesibili lamuhla eZimbabwe kulabaningi bekhonona ukuthi badibanele inkinga eziningi.
Ayisikho ukuwina i-election ukuthi abantu bayeralini. I-election iwinwa ngokuthi abantu bayovota. Bangagcwala esitediyamu bagcwale besabeke kodwa nxa bengasoze bahambe bayovota asoze kusebenze.
Abantu babikwa beze ngobuningi babo ukuyolalela umongameli Robert Mugabe ekhuluma emhlanganweni we-rally yebandla lakhe eRutaka Stadium eMarondela eMashonaland East. Abaxotshwe kubandla le-MDCT ngemva kokungena kukhetho oluzayo bengamalunga ezimele wodwa koBulawayo bathi ukuxotshwa kwabo akukho emthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ukhetho lwabasesipholiseni labakubutho olwe-special voting lungene kusuku lwesibili lamuhla kulabaningi abakhonana ngokuthi badibanele inkinga eziningi ezigoqela ukuphuza kokufika kwamabhokisi lamaphepha okuvota. AbeZimbabwe Electoral Commission lamuhla babikwa behlulekile ukuthumela ngesikhathi amaphepha lakho konke obekumele kusetshenziswe kukhetho lolu. Inkulungwane lenkulungwane zabalelungelo lokuvota kukhetho lolu njengoba ngesikhathi sokhetho bazabe bengekho endaweni. Emazowe amaphepha okuvota aphelile abantu abaningi bengakavoti. Ukuthi emaswinko ukuvota kuze kwaqalisa emini enkulu ngoba amabhokisi lamaphepha kuphuzile ukufika. Izolo emaswinko okhetho lubikwa lungaqhutshwanga ngenxa yalolu hlupho. EHarare amaphepha okuvota lawo abemalutshwana kubangele abaningi ukuthi bahlale kundwendwe okwesikhathi eside bewamelele. Ngesikhathi sisiya emoyeni iningi belilokhu lifolile. Imbiko evela eLupane esigabeni seMathebeleni North iveza ukuthi iningi labavotayo ligcine liphindela emakhaya njengoba amaphepha okuvota abelokhu engakafiki emini yantambama. KoBulawayo inhlanganiso ezizimeleyo kanye lezakhamizi ziveze ukunqineka ukuthi iKhomishini yeZimbabwe Electoral Commission izakwenelisa na ukuphatha ukhetho mhlaka 31 ngoNtulikazi kulandela ingxabangxoza ebekhona kukhetho lolu lwe-special voting oluphele lamuhla kuleli dolobho. UNothando Sibanda usipha lolu daba.
Ukunqineka lokhu kuza ngemva kokuba ukuvota bekumele kuqale izolo ebuseni kugcine kuqala ntambama endaweni ezine zokuvotela koBulawayo, iCity Hall, iMagwegwe Secondary, iNketa Hall, leEmakhandeni Hall, kulandela ukuswelakala kwamaphepha okuvota kanye lamabhokisi okuvotela. Phezu kwalokhu bekunokuphikisana phakathi kwamabandla ezombusazwe esithi inani labakubutho lasesipholiseni elilethwe yiZEC aliqondanga ngoba liphezulu kakhulu kulalelo elikungatsha zikahulumende ezikhangele ukubhadalwa kwezisebenzi lezi. Umnumzana Godwin Phiri, ingcitshi ekucubungileni yezombusazwe, uthi iZEC sichiye uzule lokuthandabuza ukuthi iyozala nkomoni kukhetho nxa isehluleka ukuqhuba umsebenzi wabakubutho abalutshwane nje. Wengeze esithi nxa kungalungiswanga udaba lolu, kulakho ukuthi kube lobuqili kumpumela ezakhutshwa yikhomishini le, okungaletha umsindo lokuxokozela elizweni ngemva kokhetho.
Intingeko zokuthi kuze kube ne-election ehloniphekayo ezayenza ukuthi umuntu asuthiseko azikabi khona. Kulokho kwenziwe izethi nge-weekend bezama ukwenza i-special vote. Ukwehluleka ukuthi abantu abalutshwane kangaka bavote kuhle izinto zonke ezilelele kutshengisa ukuthi imali yangkhona yokwenza lezi zinto kayikho.
Omunye njalo okhangela ezombusazwe umnumzana Wilfred Mazwi uthi i-special voting le idinga ukuncedisa ibandla lezanu PF ngoba vele akuzwisiseki ukuthi kungani kuvota bebutho kuphela.
Kodwa omunye umbuzo osalulawe ukuthi kathi ababalisi lamanye ama-civil servants azabe encedise kuvotiseni kungani singawabonanga lawo encedisa ku-special vote, ngoba abaningi abayabe bengama-polling officers abazange bevote ku-special vote. So ikubona khona ukuthi hayi ivelele i-special vote iphekiwe. So nxa i-opposition is serious kumele imonitor ikhangele iseceleni yodwa special vote.
Umnumzana Edwin Ndlovu oyisikhulumi sebandla le Movement for Democratic Change ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube uthi sokulokukhathazeka ukuthi iZEC ilakho ukuphatha ukhetho lulempumela engeke yamukelwa nguZulu ngoba okwenzakale izolo endaweni zokuvotela bekuyisisana sana nje umtshado wamagundwane.
Hlanganiso yeZEC kayikalungeli ukuthi yenze ukhetho njengoba lukhona mhla 31 July. I-chaos esiyibona senzakala kathi sikuvota amasosha lamapholisa kungela ama-ballot papers lokhu lalokho kubehlula. Kuyakhanya ukuthi hhashi kabakalungeli ukuthi kubabantu kuhanjwe ekhethweni. Yikho-ke thina sasivele sikhulumile nje ukuthi kwenziwa kwekhomishini naleyo kufakwa amakarawo yinto engaqondanga. Yikho-ke siyababona namhlanje behlule kwenza umsebenzi.
Ukhetho lolu lwe-special voting belukhangelelwe ukuvotisa izisebenzi zikahulumeni nje eziyabe zisemsebenzini ngelanga kuvota uZulu mhlaka 31 Ntulikazi. Amavoti la akhangelelwe ukugcinwa evalelwe emabhokisini awo aze ayevulwa esevalwa kanye lalawo akaZulu wonke oyavuta ekupheleni kwenyanga. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Sibanda.